bala sengile labo sebephambukile ke endleleni yokuhanjwa ngayo indlela yomthetho indlela yesisekelo sombuso esingathi i-constitution yesikhiwa eyiyo kumele ke iguide ukuthi umuntu umele abusesikhathi esinganani. Siyakwazi ukuthi umnumzana umnankagwa uvele ubusa nje ngokuqhilukezela kazanga anqobe okumgcini ethethweni ladlulayo ukuthi abesengezelela-ke ukuqhilu lobo ngokuzingezelela iminyaka edlula le amele ayibuze asesikuvume nje
lizayenzani ngakho ngoba kubalakho ukuthi bathi hhayi bona balemajority ezasepalamende bakwenze sibili kuphumelele liza kuvimba njani?
Sesiqalisile ukufaka inhlelo zokuvimba-ke ukuzingezela iminyaka kukamnumzana umnankagwa mbona uboni loo ntanga beqalisa ukungena-ke befona ezitaladeni koBulawayo kusizangezelela-ke uzabona amalanga alandelayo abantu bazaqalisa ukukhuluma nokuthengisela-ke silungiselela-ke ukuphisa indaba yokuthi ubaba umnankagwa azingezele umbuso okungekho emthethweni njalo angisho uyakwazi ukuthi ngomthetho enxa engaphumelela khona ngale phalamenti lapho abadla khona-ke izankefu zabo okungasela mthetho engabuya ngapha kuzulu through referendum sizabatshengisa-ke iposition yamazimbabweni.
Kukhanya ngazani bafuna ukuthi kube lokumunye umthetho ozamisa ukuthi ungabi le referendum kambe bangakwenza konokho ngokubona kwakho?
Akusuzanga bakwenze lokho kodwa sinasuze simelele umthetho njengokukhuluma esikwenzileyo ukuthi sesiqalisile-ke inhlelo zokuthengisela ulizwe lonke jikelele lokukhankasa okuqinileyo ukuthi kubonakale ukuthi into efuna ukwenziwa ngoba umnankagwa asiyifuni njalo ayivutelwa lapha ezimbabwe.
Ye, nxa sisikhangela sijula siya phambili siyabona ukuthi kungani kulabanye abaku-CCC kucele elikhokhelwa umnumzana uWeshman Ncube abathi bangani bayakusekela lokho kodwa kulabanye njalo futhi kucelelelo bathi lapho ungazani-ke abahambelani lakho lina liyakuphikisa siyakwazi kodwa nxa ungani kuyaxokozela kumabandla aphikisayo kusizokuhlupha khonokho.
Akula kuxokozela okukhona kuzulu waseZimbabwe laba abangale bakhona ngale ngikhulumile ngezankefu abazidlayo asitane lazo lezo nasikhuluma ngozulu ujikelele waseZimbabwe njalo othina kafuni okwenziwa ngomnankagwa kuphela ethengisele ngosuku ephalamenti ajoyine-ke uzulu ukhankasele othinise umnankagwa engazingezeleli iminyaka okungekho emthethweni.